So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 ngcwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokhu esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa uchawa ungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West. Lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 kulandele kobulawayo okulaba ngamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584. Kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo. Nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu. Umnotho weZimbabwe ugcile ekuthengiselaneni lele South Africa okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxele nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye kumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obe ukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo iyilokhu ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lombhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengisele ukuthi kabahambisani lalokhu esibiza sithi corruption, okungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumeni uhulumende uthumele ibutho lamapolisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumeni uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapoliseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengajengiseli. Abantu bagcine sebezihlalele emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesi awuzange kwenzakale lokhu, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona ukuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedani lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili, umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zibe lelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokhu eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU PF must go, bebalanda ezindlini belanda ama journalist. Siyakugxeka kakhulu. Yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame indlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje, umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele leZANU PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Sinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala etshayiwe walimala kakubi ngomgqibelo, uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. I-High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapholisa kwakumele aveze umtshehiwa owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapholisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umtshehiwa ongumzukulu omhleli wenkundla yezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo emahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa itshefu. Umtshehiwa wathathwa labanye abazukulu bakamathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Vathi kumele aziveze lapho acashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapholisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abajojozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowaye umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. UMtshehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqubani Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi uMtshehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba lamhlanje ngenxa yamanxeba bazacela umanje ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele lokuthi ukusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani ngumuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulo muntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena leyo ubuhlungu kakhulu akuzwisiseki. Ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Kuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kuwe oval ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sisibanjwa ngesiphangephange olokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khonoko.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
UMtshehiwa yena yi-client yethu, ngiyoza sinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela atshawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions. Thina singomathuma omathunywa kalamponje. Ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje, awu siyefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADC le African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama signatories iSADC njalo ne-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya, nango ubaba sechaya abantwana, usechaya abantwana sekudliwa kaloklubhu. Hawu abafowabo kambe bangamkhangela bathule, kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi iSADC leyile AU izazingenele sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani. Njalo asinike size simelele ukuthi babe babili babe bathathu. Angithi khonokho sokusuke kwenzakala yinto sokumele ukuthi ngabe iSADC kumbe AU isishwa isike yaishwa istatement njalo iyakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yikho okuqakathekileyo.
Umnumzana Ngobani Sithole ligqweta elimela uTawanda Mjehiwa ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe. Le iStudio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho uEkomodo Jasper Chimetsa ukuba ngusibalukhulu wezempilakahle. Uthi Metsa uthatha isikhundla esathiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva oselesikhundla sokukhokhela ikomidi elisana lokumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikitsho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflag yeZimbabwe. Okwamanje kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarbonani, sarbonani ku Studio 7. Mina ngokuzalwa ngizale enkayi kwesikhobokhobo. Ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo, asivule namehlo bantu bakamthwakazi. Sivotele umqondisi moyo. Kunini sivotele izano PF, sivotele omnanga kwabonke ochamisa. Ngamashona mosi bonke laba bantu. Sibavotela kungelalutho abasinaka ngalo thina eMandebeleni. Na ngumqondisi moyo usekhona. Uzama ukusivusa thina amaNdebele ukuthi vukani. Vukani lonke lizenzele lani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabona.
Ya ngu 04 khuluma eGezi Marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokho kubenzela ukuthi igovernment lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho so nama socha namaphoyisa ngicabanga lawa nesandla kukhona lokho siyakubonga ukuthi bakabavimba abantu bengayo emsebenzini bahlale ezindlini yabona u 04 lo ikhesi Marinoha.
Ndivuka njani Studio 7 lawo wonke abantu abakhona emakhaya abalaleli. Hayi mina ngivukile ngapha mina ngisibuke esigabeni seMathebeleni North. Sorry into esikhathazayo lapha mina into engithanda ukukhuluma ngayo. Kanti njengoba kuthiwa lapha sikhulume lelo bayini kuphela singakhuluma indlamu ukuthi abantu bezani bona kanti kabakho yini kesizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters ezani ngabantu esihlezi labo abantu esiphila labo bona bathini ngomumo khona bathini ngezinto ezikhona ngoba lapha kuzwakala abantu be-MDC kuphela kuzwakala ama-opposition party kuzwakala kuphela yo-order zwakalayo bona be-ruling party kanti bona bathini on the ground sizuke sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani ngelizwe leZimbabwe babekana abahlali besizwa imibono yabahlali ukuthi kanti bona bathini
njalo futhi indaba yamaplazi uba Mnangagwa mathi ubhadala belungu amaplazi uyenza kuhle kodwa sifuna ukuthi amaplazi lokhu athathwa ngendlela engayisiyo ilizwe lahle lafa njalo maye babhadala abantu labana kube ku-right babhadala bebebuyele back bezohlala futhi emaplazini yabo bethole imali yokuvusa amaplazi abo labantu abantu bephume emaplazini ngoba sifuna i-cold storage ivuke kube le nyama eziye emazweni ilizwe lethu linothe libe le mali ma Mnangagwa engaxotsha abantu emaplazini hhayi siyamvotela uyahlala ekhona kananzeleli ukuthi into yewisilizwe liplazi kuphela abantu balemizi ngathi umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni lomahlalisane wakhe so ku right ukuthi thatha amaplazi ibiza abalungu abancinge bakhomba sithi imali yabo lezo bevusa befaka ifensi ilizwe livuka abantu besebenzi.
Studio 7 ngiyabingelela kuba Studio 7 kubasakazi bedalela umsebenzi womhlaba senzelawo lami ngithanda ukuye ngiphosela amelizwi ku-Studio 7 mina inkosi nxa ingangibusisa sibili lami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident mina umuntu wokuqala sibili ukumbamba ngokufaka entolongweni umalala ngubayili kanda le corruption, ikanda le corruption, ikwele kuyega anyu chacho mkule nene nguyege ungu corruption nene. Akunya nkotla galo kunya omala, inafaka yana tratiche lisa ilande la lochiku. Pona bobavi, jibaba le corruption voku kare, iku kebe na yuwe vizi corruption, wabateli hibu, yuwa makande corruption nene.
Salvonan, salvonan, umkokelo kurumayo, bengkelo. Ukhuluma nje into ezimbili lana bemfuna ukuzothi kanti lilizwe linjani lo president ongafuna ukuzwa ama mistakes yakhe akwazi ukuthi alungise abantu mabefuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya sobusuba sobalo ukuthi ke lana sikubuswa ngenkani ubuswa ngenkani amazonke siyabona abantu bejengisela bekhomsothi into ethile abayifuni kwenzakala njani kunalokhu hhayi kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho kurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifuniwe yini ukuze adose amasokisi and futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho namasotsha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungisela khona kona thina sodwa ngiyabonga
salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela mina ngungwenya ngiye ngicele lapho ungene ehlelweni luka studio 7 lapha ku live talk ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona inhlelo ezikhulunywa ngazo nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze nami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokho engiyabe ngibeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona
ya nibasakazi bethu baka studio 7 okukhulumayo ngondodana Ndlovu eCardiff eGarikayi lapho kwapa nje khona khona omunye unensi mina umsebenzi wami wasakazi ngikhapenta ngisebenzela kakhulu ezindlini izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona phana lapho kwapa nje khona icorona esitini angizomfakela isivalo uthenga isivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khona phana hayi mina ngizange ngavumela nakho ngiyalile sibili kodwa ukwala kwami ngithe anginamathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu lami ngisezama ukunqabela impilo yami kodwa hhayi ngibonile sibili ukuthi i-corona abayithathi serious
Masakazi weStudio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngilibonga njalo ngilihlonipha ngodumo olukhulu sithi qhubekani senza njalo likhuluma umsakazi olukhulu bakithi siyakhuluma ama-recorded avula siyacela zihlobo zethu ukuthi lalo bazibaningi lathi kuphela leke lithi cha-cha okwethu lapho hhayi asila amaningi sikhuluma ngokuthi bakithi sesidiniwe ngezani PF bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu kubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugu round besicela nje sife ukufa yikufa ukubhubha yikubhubha bantu bezimbabwe asikhipheni umbuso wezanu PF sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima abantu abethu bathwele nzima ezimbabwe siphandle sithwele nzima njalo nje akulungele thilizwe kanti ngelinjani kati kade besicela ukubuza imali ezidweletha phandle kwamazwi ukuthi kati ziyakuphi isikhwama sezanupiyefu lesi sivuza esingathungwanga ayisesikhathele bantu abesicela ukubana umbuso wezanupiyefu ukutshintsha kati wenza umuntu ungela ngitho kukodwa okokuthi thiwa iyenzile asikhathele bantu sidiniwe ake zame ukuthi bantu bezimbabwe sikhipheni izanupf ngiyabonga umankala nasebotswana ngikhuluma ngila ebotswana
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli imlayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke siyabonga okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika inani lasebele gcikwane le coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine 4.7 million labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamachumi amahlanu 155,196 sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani
ya umama we-COVID-19 ngapha hhayi kawumuhlanga sibili Zawumahlanga ukukhanya igcikwane leli liyamemetheka sibili ngesiqubo esikhulu kakhulu. Okokuthi ngomvulo nalo odlulileyo amalanga amafitshane ayedluleyo, ugovernor walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lama-mask, wonke umuntu akagqoke imask ikakhulu endaweni ze-public. So into esikhona ukuthi lalaba kade bengafuna ama-mask soke sebefanele bawagqoke. So umuma lowo mubi sibili kakhulu ya asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa, njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya, indawo sibili zivuliwe, indawo zokuzilibazisa, kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi, indawo sibili zivuliwe, konke nje le ndawo zabantwana ezokudlalela. Lanxa okuningi nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwayonale season, kwale kwakhansilwa sibili okuninginingi. Loko njengama-parks, ama-parks lawa akuzithokozisa abantwana lezimoto. Kodwa hhayi, okwezindawo zokunatha lokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba, kodwa ke kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Uhlelo lwethu lwanamhlanje othi besikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Obethunjiwe ngeviki edlule ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe elimele uTawandamu Jehiwa umele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.